sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
laba bethole amanzi 7 days every awusizi laba ethutela amanzi enxa yebantu ngatholwa ngu 5 days abanye wenza ukuthi amanzi nike labanye wenza ukuthi akwane ebantwini bonke.
Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela abantu amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo.
Sebejoyinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha, sebediniwe olokho besebenza izinto zingalungiswanga.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebele nyanga bakhalala umsebenzi. Inkampani epheka amanamnethi kanye lotshwala iDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngedola leMelika kusukela ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikhansili yeHarare ithi sizaqalisa ukwabela izakhamizi amanzi kuleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Leli nyathelo bathi balithatha ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Chivero kanye lokuba esengcole kakhulu. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe iziphathamandla zikamunicipal lapho zisethekelela leli damu ukubonisa iqula lamakhansila akukomidi yezokulondolozwa kwemvelo eHarare. Umabhalane omkhulu kumunicipal weHarare uenjinia Hosea Chisango ulandisa ngokubenze bathathe leli nyathelo lokwabela amanzi.
We have to start it this month. I don't say immediately, but in the next 2 weeks we should be able to.
Kuzamele sikuqale kuyonale iminyanga. Ngingathe ngathi khona manje ngoba sifuna ukuqala sibone ukuthi uzohamba kanjani umsebenzi lo esifuna ukuqhuba kuyonale iviki. Sikhangelele ukuthi kumaviki amabili alandelayo siza kube sesikusimo sokwazisa uZulu kuleli dolobho ukuba sizowuhlela kanjani lokho.
Umnumzana Mabhena Moyo osaphethe isikhundla sobona ngokubuthwa kwezibi ulandisa ngesimo samanzi kuleli damu okwamanje.
Laba bethole amanzi 7 days every awusizi laba ethutela amanzi enxa yebantu ngatholwa ngu 5 days abanye wenza ukuthi amanzi nike labanye wenza ukuthi akwane ebantwini bonke. Abantu ngabalondoloza amanzi, amanzi impilo yathi njengokubona kwami. So amanzi sele lawo lapho engayakwa sukufika 15 months, 18 months. Akumelanga sisuke endaweni njenge-Cape Town eyagcina abantu sebenikwa 20 liters. Umuzi wonke 1 muzi 20 liters, 20 liters. Singalondoloza amanzi kunabo siyakwazi ukuthi sifike kumbe izulu line kumbe 2 years sithole amanzi.
Ukhuthaza uZulu weHarare Umoyo ukuba azinikele emsebenzini wokulondolozwa kwamanzi ngalesi sikhathi esahlupha.
Amatabuza agcina amanzi izulu lingana lapha amanzi asozageleza wonke ahambe. Amanzi angageleza wonke ayaphuma kuzambeza selwandle kodwa ngakula maxaphos amanzi ayagcineka mbijana mbijana abe ekhipha amanzi mbijana mbijana unyaka wonke oye amanzi abe lokhu ekhona lemtombo lamabhoz wonke lana ngakungalama wetlands amabhoz wonke lemtombo kuyawoma wonke.
Umnumzana Jean Bertrand Mandu ngosakhulayo oseleminyaka eyisithupha esebenzisana labohlangothi olubona ngezokulondolozwa kwendawo ezigombolozele iLake Chivero ngaphansi kwenhlanganiso ye-African Youth Initiative on Climate Change njalo kunguye obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo kiyo. Ngaphandle kokungasani kuhle kwezulu eliphathisa ekwengezeleleni isilinganiso samanzi eLake Chivero, uMandu uthi kunengi osekubangela ukwehla kwawo okubalisa ukuphazanyiswa kwamaxhaphozi kanye lengcekeza lenhlabathi etholakala kuleli damu ngoba abantu belima mahlayana.
Isiyo tshikade kukhuluma nayo ngangihlabathi leyo siyenza ukuthi ilake yethu ikhwele phezulu from 28 meters up to about 18 meters. So uyabona ukuthi amanzi ethu asamaningi sesile problem esinayo, but abantu ngamehlo ethu anifanisa ukwenza ukubona. We have faced the water hyacinth, isiwage engenayo lapha eLake Chivero, ama-problems wonke esihlangana nayo. So sesile ama-measures esadevelophayo njengama-stakeholders ngoba sikhole ama-meetings e-national parks last year and this year. Last year so far ukuthi sihlale le committee siyenze ama pin liners around Lake Chivero, siyenze i-nature transfer center iema isincetha ukuthi sibuilde i-nature transfer center, sithathe yonke into eyenzwa ngoba ilake yonke la ayila endlini endawo yonke ilahlela ama.
Iziphathamandla zikamunicipal kanye labaphatheke kumisebenzi yokulondoloza indawo ezigombolozele iLake Chivero bathe isilinganiso samanzi sizoqhubeka sisehla nxa lingasananga izulu elanelayo. Abezombusazwe kanye lohulumende bona bayakhuthazwa ukuba balandele imithetho yokulondoloza amaxhaphozi le ndawo ezigombolozele iLake Chivero, hatshi ukwakha lokulima mahlayana okubikwa kuyiyona mbangela enkulu esingezelela uduko lokusilela kwamanzi idamu seligcwele inhlabathi lengcekeza etshiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumende sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abalenyanga bekhalele umsebenzi. Odokotela laba ababizwa ngokuthi ngama-registrars babekele abaqondisi bezibhedlela ukuthi kabasenelisi ukusebenza ngenxa yokumiswa umsebenzi kwabodokotela abathuthukayo. Umthethwandaba we-Labour Court wathi akukho emthethweni okwenziwe ngodokotela laba. Ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngama-registrars kulandela umbiko abawethule ngeviki ephelileyo lapho abanika uhulumende amahola angamachumi amane lesichiyagalombili 48 hours ukuthi alungise udaba lwabodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukubhadalwa ngamadola emelika lokunye okuchiyeneyo. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende kasoze aholise odokotela ngamadola emelika. Ukusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa obekukhefu ubikwa isithi usebuyele emsebenzini esithi uzolungisisa lolu daba. Ukuze sizwa kunengwa kwenziwa ngodokotela abakhulu abakhalale umsebenzi, uGifts Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association.
Sebele meeting namhla kuseni labo bathe sokumele bejoin njengoba igovernment yangkhona ingakhangeli izikhalazo zabodokotela for isikhathi eside kangaka. So labo sebejoinile ngoba izikhalazo zangkhona ziyahambelana lezabo, njalo bona bebelokho besebenza besithi umumo ungatshintsha sebediniwe lokho besebenza izinto zingalungiswanga. So labo sebejoina i-strike.
Singathi lapha sikhuluma ngabodokotela abanjani, sizokuthiwa ngama-senior registrars lama-consultants abantu abanjalo, ngabantu abanjani esikhuluma ngabo la?
Ngama-specialist odokotela asebefundele ugwalo lwaphezulu ukuthi bebekhangela amasudi a-specific medicine, yibo bosi bethu so to speak.
Singathi
abaku-top hierarchy of the hierarchy.
Ngabantu abanenganganani bona besikhuluma ngabo baba dokotela Pepe?
Ama-specialist eZimbabwe wona ngokwawo malutshwane, but ukujoyina kwawo it's a big signal because kusho ukuthi akuna patient esingabi ikhangela okwamanje, especially ama-patients alama-conditions a-complicated anzima ukuyelatshwa ngodokotela abancane.
singathi lapha sikhuluma ngemkhuhlane njengayiphi ba?
Kuyadiphenda nxa kuyi-medicine kumbe kuyi-surgery. I-surgery sasikhangela ama-operations afuna abantu asebafunda kwaphezulu. Then i-medicine kule mkhuhlane yangikhona imkhuhlane le ibamba abantu abadala le complicated imkhuhlane enjalo njengabo-diabetes, diabetes ku-advanced stage, u-heart failure laba. Le mkhuhlane amathiwa ngama-autoimmune diseases imkhuhlane enzima nje kulapha ngodokotela abancane.
Pho manje kuzahamba njani dokotela Bebe lapho? So ungani sokuhlupha ezibhedlela?
Hawe, i-condition le, i-condition nje ebilokhu ikhona isikhathi eside, but uhulumende kazange engenele ngokuphangisa. So i-crisis le is just an acute manifestation of a chronic condition nje ebilokhu ikhona. Esikhulekelayo ukuthi nje uhulumende ngalesi sikhathi engenele ngokuphangisa, lungise umumo ezibhedlela. Impilo zabantu, abantu bencedakale, impilo iqhubekele isiya phambili.
Yes, siyabona njalo ukuthi u-retired General Constantino Chiwenga yena umsekeli kamongameli uthi hayi ukuthi lihole ngama-US dollars akuyenzi, njalo lo mongameli sesisukile ku-leave useqalisele umsebenzi. Konke kona kukutshona?
Indaba vele ibuyela khonokho nje ukuthi thina into esikhala ngazo zi-specific, akula maphilisi ezibhedlela. Ithina ezibhedlela ayisebenzi, odokotela bala mali ukuya emsebenzini. Izinto zonke kumakhethi sezithengiswa ngama-US dollars. I-Coca-Cola khathesi ithengiswa ngama-US dollars. Imali esizithola ngeze-RTGS. So imali le sithola i-RTGS asikwanisi ukuyisebenzisa futhi ngenxa yokuthi ayikwani. Njalo yonke into sifuna ama-US dollars. So into esuke sifuna ukukhuluma lo hulumende yona le ku-negotiation ukuthi wena banani abangasinika besincedise ukuthi imisebenzi leyo esiyenzayo umoya wethu wonke sibhadale ama-salaries ahambelana ngemisebenzi wethu njengabodokotela.
Yes, singathi vele linalibona ukuthi lizaqhubekela phambili lize lithole konke khonokho elikufunayo.
Yes, yikho ukuvunyelana ngodokotela bonke.
Lo uDokotela Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Sixoxela eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abazali bakobulawa yasebebhekane lokuvula kwezikolo bathi bakhala ngokuqonga kwentengo yamayunifomu, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo. Okuninga lolu daba sekuzweni kubathabile Masuku.
Ukuvulwa kwezikolo sekukhalisa abazali abaningi ngoba intengo yama-uniforms lamabhuku ikhuphuke okwedlulisa amalawulo. Unkosikazi Thokozile Sibanda uthi bona njengabazali bathwele nzima ngoba isilinganiso sokuqonga kwentengo kusethusa.
Thina njengabazali vele sithwele nzima ngoba into zonke zesikolo kukhwelile, ama-uniform akhwela like almost every week. And njenge stationery asikhulumi, you find ukuthi kungcono ukuthi usithole phandle laba bahamba bebahamba besiya wodo Botswana labo South Africa. So hayi ngcono lisincede sibilo ngoba hhayi asithwele nzima lokuthi abantwana bayafunda ngani bebhalela ngapha sisakwa.
Unkosikazi Linda Mafu uthi isimo abakhangelane laso sinzima. Kuyakuthi lalapho labo abafunda behlala esikolo kuzamele bathengelwe ukudla abahamba lakho ngoba ngaphandle kwalokho bangafika bebulawa yindlala.
Hayi isimo esikhangelane laso kathe sisinzima, sikhangelane lesikhathi sokuthi kungkhona next week abantwana bebuyele esikolweni asikwazi singabazali. Nginje nje ngilomntwana oseboarding ukuthi kungkhona umntwana onozafika esidla kumbe uzafika sifa ngendlala yikho singakwaziyo, kumbe sokumele ukuthi sithwale usithenga ukudla sisukela kulapha beyihambela kwesigamile sibhizi siyanquma sidinga amabhuku ibhuku elilodi ukuze ukwanise ukulithenga. Nginje uzabona ukuthi kungkhona umntwana oyedwa uzafuna amabhuku 30 to 40 amakhawunta. Ngapha ngathenga amapheni, ngapha ngathenga amaseletipu lamaplastiki.
Unkosikazi Samukele Chuma olamawele aya ku-form 1 wapiwa ilist yama uniform eveza ukuba umntwana oyedwa ufuna amakhulu amathathu amadola.
Mina amawele ami aya ku form 1. List yama uniform engayiphiwayo oyedwa ngikhangelane lemali edlula i$300. Manje nxa sebebabili kuba nzima kakhulu. Kodwa nje akula nyenye indlela abantwana mele bahambe bayefunda ezikolo. Amabhuku phakathi ezidola athengeki sesihamba sesiyathenga ebantwini abaphandle uyalithola phandle ngabo $4.50. So ngathi bayithi uhulumende angangenela ngoba bayithi ezikolo lapha asazi abantwana bazaqala njani.
Umnumzana Sibongi Nkosi Malunga uthi sebethole ithuba lokwenza imali ngendlela intengo yempahla ekhuphuke ngayo ezitolo. Abantu sebegijimela kibo abathengisela phandle ngoba bona bengconywana intengo yabo.
Ah, lapha nishaya imali vele these days nxa nithengisa ama-counter books so phandle lapha, especially ezikolo sezivula so yonke into ihamba kahle ngoba abazali bakhanga ukuthi emashopu ama-prices akhuphukile. Bond paper these days ayenza kubo $25 eshopu, but mina nithengisa nge-$20 phandle lapha. Into eyenza ukuthi ama-prices ami abe lowa kangaka yikuthi ngoda kuphi emesini ama-prices akhona ngala akatshintshi. So mbuya lapha nithengisa ngama-price athandwa abazali kakhulu, ukuthi ama-counter book lawo and nithengisa ngabo $4 kubo $4.50. So especially isikolo sesivula so ibusiness yabahamba kahle.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla kukhathaza umzali wonke eZimbabwe ngoba abanengi iholo alengezelelwanga kodwa intengo ikhuphuka malanga wonke. Lokhu kubenza bagcine bengasazi ukuthi abantwana bazafunda njani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke ukutshengisela kwabantu bokholo lwesiHindu kwele India ngemva kokuba abesifazane ababili bengene enkonzweni yalabo bezokhonza bephambana lesiko elivele likhona lokuthi abesifazane kabavunyelwa ukuya labesilisa ethempeleni. Abesifazana laba bakwenze belandela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba waphezulu welizwe weSupreme Court oyiwo ofikise emaphethelweni isiko elileminyaka leminyaka lilandelwa ilolu kholo. Lanxa inhloko kahulumende weleBangladesh uSheikh Hasina eselungiselela ukubumba uhulumende wakhe omutsha, ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lwangesonto edluleyo kubikwa kube lodlakela olwesabekayo, amanye amabandla akhalala bekhala ngokuqelibezela. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe sezizo eseziphethe impilo zezihlobo labangane ekhaya kulandela ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo izizalwane zeZimbabwe esezihlala phandle kwelizwe zathumela ekhaya imali edlula amabhiliyoni amahlanu. Lanxa iningi lalabo abathumeza ukudla kuyilabo abahlala emazweni angomakhelwane afana leBotswana, leNamibia, leSouth Africa, bakhona abathumeza ukudla behlala emazweni akude afana leBrithani kanye leMelika. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ekhaya akagethi ngoba impilo kwamanje inzima kakhulu into zonke nje zibonakala zingahambi kahle ukudla kakukho imali kayikho khona khonokho kuyadula so ngapho sikafika siyazama lathi koko kuncathela sikutholile sinikela abasihamba abahambayo ekhaya njalo nta njengomalethela abahamba isifisile ekhaya kodwa-ke lakhona kuyadula ukuthi kumele izinto ekhaya kodwa akufani nokuthi umuntu ayithenga ekhaya ngoba okunye kwangikhona akukho ekhaya esiwufunayo so kumele vele la uzimisele ukuthi hhayi mangibeuzazoluza kube kanye kodwa awutholi into oyifunayo kuphela uyithumele ihambe ekhaya ngomalayitha
sizwa kuthiwa sebekhona abathengisa enye impahla ethengiswa ekhaya beyithengisa khonapha e-South Africa efana labo mazoe lokunye okunjalo usuke wadibana lakhwena
ye ngihlangane nakho edobheke lokhu notshwala utshwala lowu osemaplastini lobo bazathini lobo okungathi isibhuku obenziwa ngesibhuku usembhodlela imbhodlela ekhona ngathi ngamafutha so ifanele amafutha leyo eplastiki lana ngibonile ejobheke kukhona amazoe kukhona ejobheke into esiningi zezisuka ekhaya khonale kusuke kumangazi ikhathi manje njengoba lezo nto ekhaya kuthiwa kazikho tholana sezingapha zifika njani zikhona sile ngoba ngingathi ngesekhaya ngicabanga ukuthi kungo-September ngifika kobulawa laphana ngizapho ngathola enye imota kamalayitha iloda utshwala kuningi kakhulu imota yayisiza ngapha leyo iloda utshwala ngamathathi manje bodlula njani ebhoda njalo kwabhadala njani kwi-customs laphana ngoba ngiyakwazi-ke usmagdon aba bekwenzeka kufunyelwa kodwa kuningi okukhona ongatholakala ekhaya usukhona sebafikapha ukudenswayo noma legwayi lalo likhona futhi
manje nxa lithumela impahla ekhaya akuduli na
kuyadula baba kunacela ukuthathileza yabo isikhathi wathenga impahla ze-1000 rand umalayitha uzathi 1000 futhi ngoba uzathi uthi uyakhala umcombilisithi umtshenisilesi ukuthi nobheka into edele ngizithenge nge-1000 rand la ngeke utshaje 1000 rand ngathi amna ngingena kuphi khonapho ngoba la ngilebhinisampile ukuthwala ibhahla ukuthi thenga imali esopa udinga mina nxa ufuna impahla ngiyozifunisa ekhaya ngifuna imali eyingaka kuyadula ugcina impahla eyi-1 usuyithenge nge-double price ngoba uzoyithenga uzoyithenga impahla nge-1000 rand umaletha umaletha esikhathi ngifuna 1000 rand uzisekhaya kodwa siyafakela cebo ngoba thina sithina sithi kungcono ihambe impahla efike ekhaya kuyothi vele ingabi khona kungcono kukwali kwendawo kodwa kuhambe iyofika ekhaya noma kudule kanjani asinacebo esingasilela
njengoba isikhathi sekuvulwa kwezikolo seseduzane liphathisa njani abantwana besikolo abasekhaya
ya lapho siyathumela izimali ngendlela ezithinile bakhona abanye abantu lapha e-South Africa lapha abalama-akhawunti abalama-shops ekhaya ungafaka i-100 rand mshata 10 rand phezulu so ungafaka i-110 rand abantu ekhaya bayithatha ishop akho ekhaya i-100 rand so sibhathala 10 rand phezu kuthumela i-100 rand so kuyasiza khulokhuyana kodwa into esike ihluphe ukuthi lezo mali esizithumela ekhaya sifika zingathengi futhi into efanele zithenge ngoba lezo nto azikho lapho zidwala khona zidwala zidula so akunakupela esingathi siyenze siyalwisa ngoba abantu sesenzele ukuthi baphile akusana nto esenzele ukumota kaphesi sesenzele ukuthi uphile kufike lapho usaphila ngokuphile kukhala futhi usebenze ufike lapha ngokusebenza ukuphila akusilakupela esingathi siyenze into zonke zinzima kulanti nje ehlangana ekhaya ngaphandle kokuthi sibe le mali yethu eqondele ekhaya or abavume ukuthi randi ibe yimali ukuthi iyasebenza ekhaya singene kurandi cabinet njengamazwe njengabo enamibia iswaziland lesotho i-South Africa ngaphandle kwalokho akulanto ezilungi ekhaya
ngokubona kwakho umnyaka wonalo usuyaphela kuyaba kuhamba njani ikakhulu kini elikhona ngapho endaweni ezinjengabo-South Africa
ya kunzima ngoba nakhona ngapho umsebenzi yangikhona umnotho we-South Africa nangwawo awusamanga kuhle mathi sowuntengantenga so akusathembisa akufana kuqinisa ukuthi umnyaka lo usungathi uzophela kunjani kuzalo kule misebenzi oyizabenzi ngoba siya sivala sile isikhathi sifika kunovemba december amakhampani amaningi ebejeyisa nje odude akusamanga kahle amanye azovula amanye azovula lethu amanye azoshesha ukuvula kodwa-ke nakhona umnotho wangikhona kawumanga kahle usouth africa okakathesi kodwa benzi-ke isamithi bona abakhokhela e-south africa isamithi yokuthi bazame ukuthi ba-create imisebenzi kodwa bathe balamaplani abanawo mhlawumbe ngo-January kungaba khona utshintsho ingaba khona imisebenzi kodwa nakhona ebengasiomsebenzi nanephilisayo mantiabe amsebenzi amapisi la ukuthi umasizina joba lesizulu liyana kokhima izindlela kwenziwa nalokhuyana asazi ijob sanithi yokuthi uzokhuphana kodwa-ke umumo wasekhaya mubi ngiyabona ukuthi uma ngisithiyakhaya umumo wasekhaya mbolati kusuyafika umnyaka lo ukuthi kuphela u-2019 kuzabe sekube lobudlongodlongo obukhulu kakhulu mhlawumbe lo hulumente uyabe sewile ma bengabophanga zagcina ma engasasebenzisa ngamasosha uhulumente uzowa futhi okwesi-2 lomnyaka lo
lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eSouth Africa.
Inkampani epheka amanamnete kanye lotshwala eDelta Corporation ithi izabhadalisa abawoda kuyo ngemali yedola lemelika kusukela ngolwesihlanu ngoba kuyiyo ethenga ngayo impahla zokusebenzisa kumakampani aphandle kwelizwe. Embikweni ewethule namhla inkampani le ithi ayitholi imali yakwamanye amazwe eneleyo kuhulumende osokuphazamisa umsebenzi wayo. I-Delta Corporation ke yathi sivala amafektali ayo ngenyanga edluleyo ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe okwabangela ukuthi iningi liswele amanye amanamnede ngekhefu lekhisimusi kodwa yasiqhubeka ngomsebenzi ngemva kokungenela ukahulumende. Ukuhlaziya lolu daba asizweni umbono kamnumzana Albert Mhlanga ongusoma bhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC.
AbeDelta siyababonga ukuthi baphume sobala batsho bazisa uZulu ukuthi sebezathatha ngama-USA ngoba kulabantu abaningi kususela inyanga naleyi siyakubo-February March vele abangasoze bemukele ibhondi ngoba ihulumende le ivumele ukuthi abantu basebenzise ama-USA lokhu sikubona ngendlela nxa bethela ifuel. Lamhlanje ekuseni nje ngithele ifuel ngamarandi. Ifuel ngamarandi lama-USA ikhona koBulawayo ungayithola kayipheli. Okhona omnye umnumzana onguyole garage elikhulu nje ukuthi hayi yena ethenkini yakhe ule 80,000 liters kodwa ngeza ama-USA. Inde wonke umuntu kobulawa uyakwazi indawo ukuthi okobusman iziyathela ngama-USA okuyikuthi ukuthi akusela ozabethengisa ngamabhondi. Amabhondi ayakufa nje yikho ukufa kwawo. I-Delta nje hayi ihle yabeka isikhonkane yokufa kwebhondi njengoba uminista wayejile nje ukuthi ibhondi izazithelela yona yodwa yena engangenelanga kodwa umlando omkhulu kuphela kube yikuthi bayala ukuthi baholise izisebenzi ngama-USA. Sithi bye bye ke bhondi hamba kuhle kodwa hayi ihambe uhulumende engazange asivalelise njengoba abeDelta selejile.
Kodwa asikezwa uhulumende esithi abantu sebengathengisa ngedola leMelika ngokusemthethweni.
Nangu umongameli ubuye kulivi kunje abantu bastrayikile. Uhulumende upho okhuluma ngaye thina uhulumende asakazi samkhushwa kudala lokuthi kulohulumende. Ngoba labo sebengabantu nje abezinyuzi njengoba nasikhuluma nje ukuthi uhamba njani. Ukuthi sebevumile thina sikuthala ngokuthi nxa uthenga imoda e-South Africa bathi abafuni ukuthi ibhadale ngamabhoni bafuna ama-USA. Indlela yokuvuma leyana inhliziyo zabo ziyavuma kodwa ukuthi amazwi wakhiphi hhayi bayizimumungu. So lathi kasilandaba labo kangaka njengama-businessmen sizasebenza kanzima sinele ukuthi sibone ukuthi ibhondi leyi lathi siyayivalelisa labo bazakwamukela ngoba liyakunanzelela ukuthi ngomnyaka kungena ama-bearers check lani akuzange ku-announce ukuthi soyi-bearers check sinjani kwahle kwahle abantu bazitshintshela izimali ngamarandi ngama-USA. Ihulumende yamelela ukuthi la iphonge uvumo okusukwenzakeni ibhondi kayisekho iZimbabwe kayisela current.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usoma bhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC sixoxelaye ekobulawayo. Kazinja ziyamluma esithi singamaNdebele singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ikhansili yaHarare ithi zaqala ukwabekela amanzi izakhamizi zaleli dolobho kumaviki amabili alandelayo. Odokotela abakhulu bezibhedlela zikahulumente labo sebekhalele umsebenzi besithi basekela odokotela abasanda ukugqiba izifundo asebelenyanga bakhala la umsebenzi. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.